Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 22 Ncwabakazi 2023 ngo Cape Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
They just phoned us and told us ukuthi they saw imota ebathi transporter ama ballot papers for Ibikita West constituency. So they were dropped along Harare Mashingo Highway. So what they then did was to quickly inform the police of the incident.
Imota yekomishini ebona ukuqutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ebithwele amaphepha okuvota isiya eBikita West namuhla iwise ama-ballot papers adojwa ngabantu emgwaqweni osuka eHarare usiya eMaswingo.
We are good to go. It's all systems ready for tomorrow. Just to remind all voters who will be in.
Abekomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission bathi sebethumele ama-ballot boxes amaphepha okuvota lakho konke okudingakalayo endaweni zokuvotela kuma-polling stations. Abaqala ukuphatheka kukhetho bathi sebelinde ngabomvu ilanga lakusasa ukuthi bevotele inkokheli abayifunayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulumsakazo. Imota yekomishini ebona ngokuqutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ebithwele amaphepha okuvota isiya eBikita West namuhla iwise ama-ballot papers adojwa ngabantu emgwaqweni osuka eHarare usiya eMaswingo. Abenhlanganiso ezizimeleyo eye Election Resource Center yibo abadobhe ama-ballot papers lawa bahambisa enkambeni yamapholisa. Ukulahleka kwama-ballot papers lokhu yinto esolwa ngabanye besithi iZEC kumele iphathe amaphepha okuvotela ngonanzelelo ukuze engafinyeleli ezandleni zezigilamkhuba. Umsekeli kamgcini sihlalo weZEC uMnumzana Rodney Kiwa utshele iStudio 7 ukuthi basaphenya udaba lolu. Umqondisi we-Election Resource Center uNkosazana Barbara Bebe uchasisela untungamelinkomo weStudio 7 okuningi okwenzakaleyo.
Sina njengenhlanganiso silabantu ama-observers esibathi ngama-district resolution monitors. So they are on the ground ba-monitor nje all the processes ay-election yena le esikhangelane layo. So they just phoned us and told us ukuthi they saw imota ekade transporter ama-ballot papers for iBikita West constituency. Yasi wisa ama-ballot papers la. So they were dropped along Harare Mashingo Highway. So what they then did was to quickly inform the police of the incident and the ama-ballot papers angkhona ahanjiswa eSouth Lea Police Station.
Lingaba lolwazi lokuthi mangaki kahle ama-ballot papers lawo?
No, I don't have that information. But I'm sure amapolisa njoba into le iripote officially amapolisa iSouth Lea bangabe bele information yokuthi mangaki ama-ballot akade ewisiwe.
Kungenzeka yini ukuthi akhona amanye ama-ballot papers angaba efinyelele ezandleni zezigilamkhuba?
Angiboni ukuthi singabe lokho kwenzakele ngoba i-incident le ishe yaripotwa masinya. Ngabe mhlawumbe kube yinto yokuthi ihlale iphathi ingaripotwanga bekungayenzakala lokho, kodwa ngokwazi kwethu singazi, you never know.
Kuyini ongakuxwayisa phambilini kokhetho lwakusasa?
Singakafiki kusasa ekuseni, abantu kaba-check-e ukuthi bavotela ngaphi ama-polling station. So they can do that ngokugayela *265#, eyo inamba izekhe isebenzisayo ukuthi ukwanise uku-checka i-polling station yakho ukuthi ngaphi. Enye indlela yokuthi uhambe ku-polling station yakho uye-checka ibizo lakho ukuthi likhona, izolo bethike sahamba sisiya check ukuthi ama list sefakiwe yini kuma polling station. Mina I went to my polling station ngathola ukuthi ama list abengakafaba. So ningazi kumbe sefakiwe, but we are hoping ukuthi iZEC has done the right thing.
Unkosazana Barbara Bebe, umqondisi wenhlanganiso ezimeleyo i-Election Resource Center. Abekon mission ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission bathi sebethumele ama ballot boxes, amaphepha okuvota lakho konke okufunakalayo endaweni zokuvotela kuma polling stations. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Abekomishini ebona ngezokhetho eZEC bathi sebethumele konke okufunakalayo ekuqhutshweni kokhetho endaweni zokuvotela. I-Studio 7 yethekelele endaweni zokuvotela eHarare ezigoqela iHarare Central, Mount Pleasant laseWarren Park, lapho intatheli izindaba ezithole kukhona konke okufunakalayo. Isikhulumeli seZEC uMnumzana Rodney Kiwa uthi ikomishini yakhe isilungele ukhetho.
We are good to go. It's all systems ready for tomorrow. Just to remind.
Sesilungele ukhetho lwakusasa, konke sokulungele kusasa. Sikhuthaza uZulu ukuba ama polling stations azavulwa ngo-7 a.m. ekuseni avale ngo-7 p.m. ntambama.
Uqhubeke sithi wonke umuntu uzavunyelwa ukuvota kungaze kube lendwendwe ezinde.
All voters who will be in queue when
wonke umuntu ozabe sendondweni kusiyaphelela ngala kusasa uzavunyelwa ukuvota. Akula muntu ozanqatshelwa ukuvota. Ngikhuleka ukuba wonke umuntu aze ukuzavota.
Wonke amabandla ezombusazwe athi aqedile ukukhankasa izolo, njalo wonke athi azanqoba ukukhethwa lonyaka. Oncinisa imele iZANU PF uMnumzana Mabutho Moyo uthi amalungiselelo alolu khetho awebandla lakhe asekuzinga laphezulu.
Ya, njengalokho ujwayelekileyo Bhuti Mlondo, ibandla leZANU PF likhangele lizanqoba. Siyakwazi ukuthi abantu beZimbabwe balethemba ngokukhokhela okukhona khathesi, balethemba ngemisebenzi uhulumende aphezu kwayo.
Umsekeli wesikhulumeli se-CCC uMnumzana Felix Magalela Mafa uthi angaboni ukuba ibandla lakhe linganqotshwa.
Kuliqiniso ukuthi abantu sebeme ngamandlondlo bemelela ukhetho lwakusasa, sebephuzelwe ngenxa yokuthi bafuna ukuyafaka uxhwa wabo ozakwenza ukuthi kube lenguquko. Ama-ajensi ethu wonke sekhona endaweni zonke. Lama chief election agents labantu bonke sebemelele nje ngokusasa ukuthi bavuke ekuseni befaka uxa wabo kwenzela ukuthi abantu baqalise ukuzibusa.
Kusenjalo inhlanganiso ezimeleyo eGallup ithi ukhetho lwalonyaka luzaba indlela yokulungisa umnotho weZimbabwe. Lokhu kuphume kuphenyo abalenzileyo besithi ukhetho lulakho ukuba nodlakela, njalo uZulu ulakho ukuvota ekhipha labo abenza inkohlakalo. Okunye okuphume kulolu phenyo ukuba isilinganiso saba yingxenye yekhulu 50% bayethemba ukuba ukhetho lulakho ukuletha inguquko elizweni. Incitshi kwezombusazwe uMnumzana Libatshuma uvumelana lokuthi umnotho welizwe uzadlala indima enkulu ekuvoteni kwakusasa.
Kumele sinanzelele ukuthi uma i-economy wethu kathesi ngokubambabamba, esingathi ngesikhiwa informal economy, umuntu uyazenzela. Kodwa ke labo abalemali esingathi ngama investors bengabe seZimbabwe bengabe phandle, bamele bebone ukuthi kwenzakalani, becabangele esingathi ngesikhiwa speculation, ukuthi ukuthi okwesikhatshana kuzaba kube lokuhawula, kuzaba kube lokuthwala nzima komu economy.
ELeZimbabwe kusasa lizavotela ukukhetha umongameli omutsha, amalungu edale ephalamende kanye lamakhansila. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Abaqala ukuphatheka kukhetho bathi sebelinde ngabomvu ilanga lakusasa ukuthi bavotele inkokheli abayifunayo. Uthi inhlanganiso ezibona ngezokhetho zibakhuthaza ukuba babeyazi indlela okumele baziphathe ngayo, kanye lencwadi ezimqoka ezidingakalayo ukuze bevote. Unokuthula unokuthaba Dlamini usipha lolu daba.
Unkosikazi Nesisa Mpofu oleminyaka engamachumi amathathu lanye odabuka eLupane emangweni weGomoza uthi uselulindele lolukhetho.
Ilanga lakusasa ngiyalithakazelela kakhulu okuthi nxa kungabe kuhamba kahle besifisa kube lotshintsho kakhulu ukuthi inkokheli ezizaba khona zivule imisebenzi wonke umuntu athole into yokwenza khathesi nje sihleli akulanto esiyenzayo sesisenza loba yini yikho libona sokucela ubugebenga kakhulu ukuthi abantu abaningi abalamsebenzi.
Umnumzana Mengezi Khuphe oleminyaka elithumi lathoba munwe munye owasedolobheni le Victoria Falls eChinotimba uyayisekela linkulumo.
Ilanga elimnandi ukuthi sonke sivote kungabe lokuchitheka kwegazi ndandani. Ha, wonke umuntu sivote izinto zibe fair. Simikeshe ukuthi umuntu esimkhethayo laye ukhangelele ukuthi uzajintsha izinto ezenzakalayo.
Eyinye njalo intanga kakhuphe unkosikazi Nokuthaba Masuku yena ozavota eCholocho kuWard 5 ukhala ngezinga lokwehla kwemfundo ngenxa yodubo lezidakamizwa.
Bele sifiso ukuthi thina singabakhulayo kuthuthukise imfundo ngoba abanye sizibazithola sebethatha izidakamizwa ikusasa yabo isisifa. Kodwa thina kuyinkokheli yakusasa ethembekileyo.
Umnumzana Donatus Sibanda oleminyaka engamachumi amabili lantathu yena ozavotela emkhosana kuward 8 uthi umnotho welizwe leli kwezemvelo kawuhambelani lezinga lobuyanga inengi elikilo.
Sikhathi ukuthi siyovota kahle sitshintshe ihulumende kube yihulumende enhle ezasinika imisebenzi ezathuthukisa ilizwe lethu sibe ilizwe lokudinga imali kwezinye indawo. Sihlalele izweni lethu kube ilizwe elihle. Sibe sithi le mfundo la kube ngcono esibhedlela sithole imithi. Nothi lokuthi imithi sihamba siyodinga kwaZambia kwezinye indawo sifundi zonke izinto zibe ngaphi sisithole khona lapha eZimbabwe.
Kusenjalo inhlanganiso ezizimeleyo ezibona ngokuqhutshwa kokhetho lelungelo loluntu zithi abazavota kusasa kumele bebekwazi indlela yokuziphatha. Unkosikazi Sandra Masakasa owe Election Resource Center uchaza ukumqoka kwalokhu.
Umuntu kumele ehambe ele ID yakhe mbe ipassport yakhe evalid.
Unkosikazi Rindai Chifinde baba okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network uthi intsha ibumba isilinganiso sokungamachumi phose ayisikhombisa 67.7% yezizalwane zonke eziseZimbabwe ngakho kufuze iphatheke ekhethweni.
We urge them to go early.
Siyabakhuthaza ukuthi bahambe masinya njalo bekhethe ngokuthula. Inkuthazo yethu njalo yokuthi baphathe izithupha babekwazi njalo ukuthi ivoti yimfihlo yabo.
Ngokutsho kwenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission kukhetho lwalonyaka kubhalise abedlula izigidi zenkulungwane eziyisithupha 6.6 million beveza ukuba ithumi lalaba ngabaqala ukuphatheka ekhethweni lolu inengi labo liyintsha. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Abenhlanganiso eCarter Center ebona ngokuqhutshwa kokhetho amalungelo oluntu lokunye ithi eZimbabwe kalingavumeli abantu balo abangamachumi amathathu 30 ukuba bebhalisele ukuhlola ukhetho olukhulu oluzaqhutshwa kusasa. Inhlanganiso le ithi bekukhangelelwe ukuba kuzabhaliswa abantu abafika phose amachumi amahlanu 48 obekumele behanjiswe elizweni lonke. Ithi ukwalelwa kwabantu laba kutsho ukuthi kuza kuba nzima ukuthi behlole ngokugcweleyo ukhetho lolu. Uhulumende ulensuku ezimbalwa esola ukwenziwa yinhlanganiso le lezinye athi zile njongo engaqedakaliyo. AbeZimbabwe Electoral Commission kabaphendulanga imibuzo esibathumezele yona ngodaba lolu. Izeki sanda kuvimba umnumzana Musa Kika labanye abambalwa ukuba baphatheke ekuhloleni ukhetho lolu. Okwamanje abantu laba baphanyeke udaba lwabo emthethwandaba. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Meli Dube ohlaziya ezombusazwe ezimele.
Ngathi uhulumende waseZimbabwe usebenzisa ingatsha zikahulumende ngathi ezelizwe zikhona inhlanganiso okufanele ingabe zizimele zodwa ezifana nebutho nalezi eziphatha ukhetho lezinye okungafanelanga ukuthi ngabe ziyalawulwa uhulumende okhona okhona okhethiwe wasembuse. Kodwa ngenxa yokuthi kukhona abakufihlayo izilende kudala kakhulu ukuthi izwe lakithi limi ndawonye ngoba yonke lento esiyibonayo ayisiyonto entsha into ejayelekileyo esiyaziyo ukuthi baresithi amazwe nasentshonalanga akathiwa avumele ukuthi abuye azohlola ukhetho lwethu azofakazwa ukuthi ukhetho silwenze ngendlela free and fair. Ngesilungu batho njalo besithi ukuthi ngendlela ekhululekileyo njalo engakenzezeli muntu. So-ke ungabona sekuthiwa abanye abangabuyi bazohlola lolo khetho noma bazofakaza ukuthi ukhetho lwenze ngendlela. Kuyadanisa kakhulu ukuthi kufihlwani yini le ngaka abazama ukuthi bayifise ingabonwa ngomhlaba abayenzayo ngokhetho.
Wena ubona zani kufihlwani Ntube?
Into ekhona ikuthi bona bazasitshela bathi hhayi amazwe lawana akawasithandi asifakele ama-sanctions besitsho lawo ama-sanctions ama-targeted sanctions abantu abahle kuluza ama-human rights namakhampani lawa aphathekayo ezintweni zokungaphathi kuhle uzu. Kodwa-ke bese besithi asiwavumeli ukuthi aze kithi ngoba lawo kabasivumeli ukuthi siye kibo siyekwenza kwabo kumbe siyefakazi ukuthi benza njani ezabi. Kodwa eqinisweni siyakwazi Dube ukuthi ukhetho lweZimbabwe alukhululekanga. Kusukela ikakhulu ngo-2017 lapho kwakhwetshwa khona owayengumongameli endlela akhushwa ngayo nokungenela kwezebutho embusweni nokuphathwa kokhetho ezinye izinto ezinjalo. Siyakubona sonke ukuthi ukhetho alukhululekanga. Amarali ama-opposition ayavinjwa amanye babenjeza bangakhankasi. So-ke izinto zonke zona lezo nama-voters roll akukhululekanga ukuthi umuntu akwazi ukuthi yonke into yakhona ihamba njani. Into eqhutshwa nje ingani senifihlekwele. Kukhona abanye kumele bazi ukuthi kwenzakalani, kukhona abanye ongafana nawe ukuthi bazi ukuthi kwenzakalani. So-ke kuyadanisa kakhulu.
Umnumzana Mary Dube yingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo ubexoxa le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Amapolisa axwayisa abamabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo ukuba bathiyane lo mkhuba wokuthi abasoze bemukele impumela yokhetho engabangayikhwabithiyo njalo bengakhuthazi abantu ukuthi bakuthi kwaqa lapho okuvotelwa khona besiyakhonona ngalokhu ngoba akukho emthethweni. Embikweni owethulweyo namuhla usikomiti wamapolisa ucommissioner general Godwin Matanga uthi kulokuthula elizweni njalo amapolisa asekhona endaweni zonke zokuvotela ukwenzela ukuthi alondoloze ukuthula. Amapolisa aphinde aqhuba umhlangano lentathelo zindaba eHarare namuhla lapho agcizelele ukusebenza ndawonye ngokuthula. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqoqwe lomnumzana Bhekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ukhetho lweZimbabwe lona luvele lulembali eyazakalayo ukuthi akujwayelekanga ukuthi lube lempumela elokuthula. Njalo isandla siyamapholisa eZimbabwe sivele asithandabuza ukuthi siphakame senze lokho esiyabe sithe sizokwenza okufana lokutshaya abantu nokulimaza abantu. Sile history futhi yokubulala okwenzakale ngo-2018 uma ukhetho luphela. So sibheka ngalela lelo lihlo lembali kusobala ukuthi abakushoyo abaqambi manga uma bethi abazokwenza kungenzakala ukuthi abantu bame bathi bona bafuna ukudefenda ivoti yabo. So angicabangela ukuthi bayethusela kuphela. Ngiyazi ngempela ukuthi kuzenzakala abantu bangayenza khonokho ukuthi babuthane phandle bathi bamele ukulindela ukhetho lokudefenda njalo ukuthi abamukeli ukhetho impumela engasikho ohlangothini lwabo kuyinkinga yekhonokho vele ngoba kusho ukuthi nabo sebethethe yena lolu hlobo lokwenza ngenkani ngoba ukhetho angithi luyi-secret ballot. So sibhekele ukuthi asikwazi sonke ukuthi luyaphuma lunjani. I think bekufuze betibona bangaqilwa yikho laba bazavuka khona benze whatever babangabe becanga ukwenza. But manje betibona ukhetho lungaphuma lungekho ohlangothini lwabo bazahle bevele balwe kusuka kube nzima.
Amapholisa athi umumo ngokhululekileyo elizweni. Singathi kulokuthula yini phambilini kokhetho njalo ungathi isixwayiso sabo lesi simqotho njalo abathathi uhlangothi.
Ngise Harare mina njengecitizen eZimbabwe ikho lapho engikhona ngalesi sikhathi. Ngisedolobha njengoba nje ngikhuluma manje, hayi kuyazihambela nje, izimoto ziyazihambela, abantu bashayise emsebenzini. Namhlanje amakhampani athize ashayise early ngenxa yokuthi befuna ukuthi bavumele abantu ukuthi bathole ithuba lapho abazofuna ukuthavela bayevote ezindaweni zabo. So ngibona ngani ngasho ngithi kukhona ukuthula. And bangibheka kahle izolo i-last i-rally yokugcina ye-CCC yenzakale khona apha eHarare, angizange ngizwe i-incident ye-violence. Kube le nkalakatha ye-rally futhi e-White City amalanga amalushwane edlulile, angizange ngisho futhi ngizwe futhi kuthiwa kuke kwaba le-violence. So ngingasho ke ngokuqiniseka mpela ukuthi hhayi ukuthula kukhona kwamanje. Ezindaweni ezinye ezicashileyo ngeke mfakazi abantu bamamanga, ngoba I think sometimes ubudlongdlong lobu benzakala endaweni ezicashileyo singabona, sigcine nje sibona ngama-video abeshutwe ngabantu becashile. So angeke ngufakazele lokho, engakufakazela lokho engikubona ngamehlo ami ukuthi ngempela hayi bayazibhotela nje abantu babhekele ukuthi bavote kusasa. Okukhulunywa ngamaphoyisa, I think akulula ukuthi sithi thina bathathu hlangothi kumbe bathathu hlangothi, ngoba ke esikwaziyo futhi ukuthi khonaphana makungaba lo msindo othize ekugcineni kuyakhona ukulimala abanye abantu, kuyakhona ukufa abanye abantu. Angazi ke khonapho nami ngiyehluleka mpela ukuthi ngithi bazothatha uhlangothi kumbe basoze bathatha uhlangothi. Angazi ukuthi makunga-announcewa i-result lesithi i-CCC iwinile abezando bese bevuka ulaka, angabasukela yini amaphoyisa? Angikwazi khonapho. Kodwa engikwaziyo njengoba ngishilo earlier yi-history yokuthi siyazisonga ukuthi the past 6 terms ibidliwa nje i-MDC, idliwa i-CCC, kube lo kudlangudlanganyana kudlule. Amaphoyisa asukume ngo-2018 kwaze kwaphakama lezibhamu, badukula abanye. So that history perhaps yiyomele siyisebenzise ukujaje ukuthi what's going to happen.
Lo ngumnumzana Bhekilezwe Ndlovu, incwadi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseHarare. Ukungazakali kwempumela yokhetho kanye lokwesaba ubudlwangudlwangu obungaqhamuka ngemva kokhetho sekudale ukuba uZulu adenge ngobuningi impahla ezimqoka. Izakhamizi zakoBulawayo bezidinga ukudla zilungiselela ikusasa engaziwayo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
KuZulu lokhe elokwesabela ukuthi kungaqhamuka udlame olwaba khona ngomnyaka ka-2018 ngemva kokhetho, lapho okwabulawa abantu abayisithupha i-6 ngabebutho. Unkosikazi Siphetha Ngani Chuma, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi bathenga kangaka besesabela ukuthi izitolo zingavalwa bebulawe yindlala.
Ngokwesaba lokuthi eZimbabwe abantu bazondile, anything is possible, asisoze sekele ukuthi sidinge ukudla sigcwalise ezindlini ngokwesaba ubudlwangudlwangu esasikubone futhi sibuzwe kwezinye indawo. Njengabantu siyesaba, sibona kungcono ukuthi sihle sidinge konke esikufunayo kuhlalele eduze, ukuthi sihlale ezindlini kuze kuphele konke okwenzakalayo. Sithenga izinto ezimqoka sisesaba ukuthi mhlawumbe kuyabe kungaphumeki lezi tolo kuvaliwe akwaziwa.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi we-National Consumer Rights Association, uthi abantu bengathengi impahla obuthumuthumu ngoba kule mpumela embi.
Kuza kwenza ukuthi kulethe usizi ke olukhulu kakhulu izinto lezakade bezenelisa ukuzithenga kusasa bengasenelisa ukuzithenga. Kuza kukhwela yonke into yona leyo abayibuthayo, ngakho ke abantu kabachiyane lokuthi babuthe izinto.
Unkosikazi Thabisile Jamela, umhlali wakoBulawayo, uthi isikhathi sokhetho siletha ukungahlaliseki kuZulu.
Umomo weZimbabwe awuthenjwa. Xa sikhanyele nje khathesa ama-rates abe stable for the past 2 months less. Kodwa nje akumangalisi ukuthi ngemva kokuvota ama-rates ahle la aqanse ahlanye ayengali. Mina engikwenzileyo ukuthi nje izinto zonke kade zifuna ukubhadalwa nge-RTGS ngihle ngazibhadala ama-rates angakaze azaza. But kulezinye iindawo ezinjengezikole bazawutsho ukuthi khona i-RTGS sivuma only a week before schools open. Akula network ukuthi sike sikhulumisane labantu ukuthi khona ayikibo ngale kuhamba njani sokunzima khathesi.
Ureverend Useni Sibanda, oyenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, ukhuthaza uZulu ukuba alondoloze ukuthula ngesikhathi sokhetho.
Sasikwenzeni ngokuthula, njalo sifuna ukukhumbuza bonke abepolitiki ukuthi sasayina, savumelana kwaba nama peace agreement, njalo sasenza sonke ama peace matches, ukuthi lokhu kumele kuqhubekele phambili kulokubambana kulokuthula. Njalo ke siyakhuthaza abantu beZimbabwe kuba ukukhetha kwakho kuyimfihlo yakho.
Uhulumende usebeke ukuba usuku lwakusasa kube likhefu ukuze uZulu athole ithuba lokusebenzisa ilungelo lakhe lokuvota. Izolo uhulumende wethule umbiko ngemva kokuchitha umhlangano wedale lePhalamende ethi intengo yempahla ehlukeneyo isiyehlile ngemva kwemizamo yokulungisa isisindo sedola leZimbabwe. Ngimele Studio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
ELeZimbabwe liqhuba ukhetho olukhulu kusasa, kungaziwa ukuba abatsha baza kwamukela impumelo yalo kumbe hatshi, kubika uTobias Mutsengwa.
USidumisile Ndlovu, ohlala eminyela kobulawayo, okubandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change, uthi uza kwamukela impumela yokhetho lwakusasa.
Njengentsha siyabe sikhangelela ukuthi a certain person uzawina, kodwa kuturn out ukuthi that person akasawinanga. Inkuthazo engingaba layo ukuthi singadisappointeki, lokho kuzabe kuthe kwenzeka sikwamukele kunjalo, silinde njalo ama-votes azayo lathi ukuze siqhubeke lokho esizama ukutshintsha ilizwe lethu. Uzaza ngenele mhlawumbe umlimo kube khona utshintsho kulokho esiyabe sikukhangelele. Injengamanje sikhangelela imisebenzi, into eziningi esizithenjisiweyo.
Omunye wabakhokhela uhlangothi lwabatsha kubandla leZANU PF, uAddington Mpofu, uthi ithuba lokuthi ibandla lakhe linqotshwe lincane kakhulu.
Sisiya kukhetho lolu, akula odliweyo, akula owinileyo, kuphela nje omunye uyabe zuza amavotes amaningi ukwedlula omunye. Kukhetho esiyakilo, it's very unique because abantu they are deciding between ukuyakha ilizwe and the CCC. So we look forward to winning in a landslide. Always start.
Umayibongwe Mhlophe, ngomunye wabasakhulayo ozavota kusasa eMpophoma kobulawayo. Yena ke uthi uqakathekile ukuthi abatsha bamukele impumela yokhetho.
Awulanto abangayenza, uzalenza isinqumo esenziweyo siguquke. Ukhetho lwasebenzakile. Abantu abathona sebenzame ukwenza udlame ekuthini kukhetha umuntu abamfunayo. Akusoze kuphumelele ngoba ukhetho uzabe sekwenziwe kudala.
Osakhulayo olwela amalungelo oluntu, uBinon Ncube, uthi kukhetho lwalonyaka abemthetho kumele besebenze ngendlela engasoze itshotshozele udlakela njengalokho okwenzakala ngo-2018.
Sicela balabo abayibo aba-announce ama-results njengezethu bangathatha isikhathi eside ukuzakwenza abantu bacele bengasahlalisekanga, bengasazi ukuthi khathi sokuphuza kuyini, ngoba lawo ma-results avele abevele sekhona from our polling stations. Bangasebenzisi amandla ebantwini ngoba abantu abavotileyo bayabesazi ama-results abawavoteleyo.
Omunye njalo olwela amalungelo abatsha, uThubelihle Ndlovu, uthi kumele abasakhulayo bebekwazi ukuthi emncintiswaneni bakhona abanqobayo labanqotshwayo.
As long as the elections were fair, kungela zinto ezenzakileyo, kuyamele sikuyamukile ngoba idemocracy vele injalo. At the end of the day kuzaba le majority.
Umqondisi wenhlanganiso yebona ngezokhetho e-Election Resource Center, uNkosikazi Barbara Bebe, uthi kuqakathekile ukuthi iZimbabwe Electoral Commission iphathe kahle ukhetho lwakusasa.
Issues to do with media coverage by state media, ukuthi ibingekho balanced. Issues to do with the consistent banning of opposition political party rallies. Khonokho lakho kuyacontribute ukuthi nxa iresult isi-announciwe abantu bangayamukeli. Kodwa nxa sesikhangele lokho okwayenzakala ngo-2018, the violence that happened and the people that died, asifuni ukuphinda sibone into enjalo.
Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi sebelungele ukulondoloza ukuthula elizweni ukhetho luze lugqitshwe.
Lesi siqiniseko amapholisa asenza ngemva kwezehlakalo zokudutshulwa kwabantu abayisithupha kukhetho lomnyaka ka-2018, kulandela ukutshengisela emigwaqweni kwabaphikisayo ababesithi iZEC yayisiphuzile ukwethula impumela yokhetho lukamongameli.
Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisa ngenjabulo ngo-Kips Dube, kodwa likangikhohlwa si-live talk ngo-8 PM. So lisiphume khona ngale, siphuma labatsha, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.